Siyabonga Jonga lo Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuNkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Conference lena iconference le mcwa kakhulu for cinema ve la lapha ka SADC siyahlangana once a year to discuss ama issues nge assessment ngokuhlolwa kwabantwana sibone ukuthi singa improve kuphi
abenhlanganiso ezibona ngemihloliso emazweni angezansi kwezekazi le Africa bathe gwaqa emhlanganweni eHarare okuhluza indlela zokuqhuba imihloliso ngenhloso yokuphuma le ndlela ehambelanayo emazweni wonke akulomhlubulo.
Ngudyena vele isicathulo sakhe silamaviri inqola vele igqiqiqiqe yayo uhambe kwendayo lokhu kuqondane lokuthi umuntu oyesaba ukuthi ahlale ekhaya elingisizekhaya akuncedi lutho iqeda ngibani isicathulo.
Umongameli Robert Mugabe olubhekise eHabron kwele Botswana lapho okulesigodlo somanyano weSADC ukuze ayebuka lesi sigodlo njalo akhulumisane labasebenza kuso njengomgcini sihlalo weSADC. Isizalwane seZimbabwe eJohannesburg sezikhuthaze uhulumende wakwele South Africa ukuthi akhulule izihlobo zabo kumbe azithumele ekhaya njengoba seziqede iviki zisesitokisini ngemva kokubotshwa ngaphansi kohlelo lweOperation Tanyela. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ezibona ngemihloliso emazweni angezansi kwezekazi le-Afrika bathe gwaqa emhlanganweni eHarare okuhluza indlela zokuqhuba imihloliso ngenhloso yokuphuma le ndlela ehambelanayo emazweni wonke akulomhlobulo ukuze alandele izinqumo ze-SADC protocol kwezemfundo. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lo mhlangano wenhlanganiso ezedlula ezilichumi zemazweni angezansi kwezwekazi le-Africa owe Southern Africa Association of Educator Assessment Conference usungule izolo eHarare ungena izikhichamfundo lengqethi kwezemfundo. Udokotela Edmund Mazibuko ovela kwele Swaziland uthi umhlangano lo uqathekile kakhulu ngoba utholisa ingcitshi lenhlanganiso zemihloliso ezinje ithuba lokuhluza umumo wezinto lokwebelana amacebo lolwazi ngokwenzakalayo emazweni ajeneyo kulelizwekazi.
Conference lena iconference le mcwa kakhulu for cinema ve la lapha ka SADC siyahlangana once a year to discuss ama issues nge assessment ngokuhlolwa kwabantwana sibone ukuthi singa improve kuphi so that send the right thing ku assessa le curriculum lesuke sinawe maven ed so siya benchmark share ideas.
Umsekeli kamphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary usikamfundo uPaul Mavima utshelele umhlangano ukuba bahluze indlela ezingenza ukuba imfundo etholiswa abantwana iphathise ekuthuthukiseni amazwe afana lawona lawa kwezomnotho. Ethi eleZimbabwe lilenhlanhla ngoba umhlangano lo wenzelwa kilo ngesikhathi lilungisisa icurriculum yalo ukuze ihambelane lentuthuko yabantu lezomnotho. Udokotela Mazibuko uthi umhlangano onje ubanikeza ithuba njalo lokuba babelane amacebo lokufundisana njengamazwe lenhlanganiso zemihloliso esipha isibonelo sezimseke yaseZimbabwe ukuthi isisebenzisa indlela yangalezinsuku e-marking ekumakeni imihloliso yawo. Uthi okudanisayo yokuba amazwe akhuluma isiPortuguese afana leAngola leMozambique akhanya ebhekana lobunzima ukungena imihlangano enje ngesikhathi kule mizamo eqakathekileyo yokugcwalisisa izinqumo zeSADC protocol wezemfundo ezidinga ukuba indlela yemfundo lokuhlolwa kwayo ihambelane emazweni wonke akulumanyano singakafiki kumnyaka ka-2018. Sithi kukhanya udubo lubangelwa yikungazwanani lokuthiyana kwendimi okukhona phakathi kwesilungu siPortuguese. Umhlangano lo oqale izolo uphela kusasa njalo ungenwa zinhlanganiso lenhlangothi zemihloliso ezifana leZimsec, Umalusi, National Exams and Assessments yase Namibia, laba meli bamazwe akoqela eLesotho, Malawi, Zambia, Botswana, leSwaziland phakathi kwamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Umongameli Robert Mugabe usukile elizweni lamuhla elubhekise eGaborone kwele Botswana lapho kulesigodlo somanyano weSADC ukuze ayobuka lesi sigodlo njalo akhulumisane labasebenza kuso njengalokho akhangelelwe ukukwenza njengomgcini sihlalo weSADC. Ukhangelelwe njalo ukuxoxisana lomongameli wakulelo lizwe umnumzana Ian Khama Seretse Khama. Ngaphambilini kwalolu hambo umongameli Mugabe ongumgcini sihlalo womanyano weAfrican Union uhlangene lesiphathamandla salomanyano unkosazana Dlamini Zuma obeselizweni belolonga amalungiselelo omhlangano we-African Union Summit ozaqhutshwa ngenyanga ezayo eJohannesburg kwele South Africa. Ekhuluma emhlanganweni lentathela izindaba izolo eHarare ngemva kokuhlangana lomongameli Mugabe, unkosazana Dlamini Zuma uthe i-AU Summit izacubungula okuningi okugoqela ingxabangxoza eseBurundi, Somalia, leMali. Indikimba yalomhlangano ihlaziya ukuthuthukisa impilo yabesifazana ngakho ithi Year of Women Empowerment and Development Towards Africa's Agenda 2063. Asizweni imbono kamnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecumula ezombusazwe ngalolu daba.
Ngesonke isikhathi i-Africa Unity ihlangano besiya lomhlangano kulalapho okuthathwana khona e-Africa indaba zakhona ezokuxabana vele akazipheli sokusitshengisela vele ukuthi abantu bakhona abahlanganayo bekhuluma ngindaba lezi ngabala ngabakwanisa ukuthi balungisise udaba lengxabano ze-Africa. Loba uMugabe angaze anikwa ma-5 years nje imikhathu nje emihlanu elithumi kase uzakukwanise ngoba yena ngokwakhe ule nkathazo inkinga azehlulekayo emndini wakhe. Kunjalo nje umuntu ohlale ekhuluma ephoxwani labantu e-America, i-World Bank ayenebrefidi yabayenza ukuthi i-Africa abe lele nkinga yena akakwazi ukuthi inkinga sakhona siqalela e-Africa umbuso we-democracy obhidlizekayo. So ngibona ngathi vele kasuze
kuyadingeka yini ukuthi abantu bemchothoze bekufanele ukuthi njengoba esekhokhela lenhlanganiso abehamba-hamba emazweni?
Ya, nxa vele umkhokheli uphethe isihlalo se-Africa Unity kuzaba lokuhamba-hamba. Kodwa akudingi ukuthi wena ngokwakho umzana Mugabe wena ngokwakho umuntu ohambayo nxa uqondane lokuphikisana lokuxabana okwempi ungathi umezela nje u-Minister of Defence kumbe lo omelela i-Africa i-security. Nxa kuyi-economy iyathumezela laba abamelele into zombonotho yelizwe ukuthi yena vele isicathulo sakhe silamaviri yinqola vele egqiqeyayo uhamba kwendayo lokhu kuqondane lokuthi umuntu oyesaba ukuthi ahlale ekhaya elungisizweni zekhaya akuncedi lutho iqeda imali zikazulu.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eJohannesburg sezikhuthaze uhulumende wakwele South Africa ukuthi akhulule izihlobo zazo kumbe azithumele ekhaya njengoba seziqede iviki zisesitokisini ngemva kokubotshwa phansi kohlelo lwe-Operation Tanyela. Amagqwetha abona ngezamalungelo oluntu aye emthethwandaba kuvikela iphelileyo esiyavimba ukubuyiselwa ekhaya kwabakwamanye amazwe abedlula amakhulu amabili ababotshwe eJohannesburg phansi kohlelo lwe-Operation Fiela. UBenedictine Nhlapho usibhalo ludaba eseJohannesburg khonale eSouth Africa.
Uhlelo lwe-Operation Tanyela olusungulwe ngurhulumente wakwele South Africa ngenjongo yokuzingela abadala amacala elizweni luqhubekela phambili ludlisa imbuya ngoluthi izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Loba nje phansi kwalolu hlelo sekubotshwe abakwamanye amazwe abedlula inkulungwane, uhulumende wakwele South Africa uqhubekela phambili sithi lolu hlelo kalubhekiswanga kwabakwamanye amazwe kuphela kodwa lujonge ukuqeda ubugebengu elizweni. Ngeviki ephelileyo Operation Tanyela eqhutshwa ngamapolisa namasosha ingene edolobheni leJohannesburg kwabotshwa abakwamanye amazwe abedlula amakhulu amabili kukoqela leningi lezalwane zeZimbabwe ebezihlala eCentral Methodist Church eJohannesburg. Ngemva kokubotshwa kwalaba bantu, amagqwetha ezamalungelo oluntu aye emthethwandaba esiyavimba ukubuyiselwa kwabo ekhaya kuze kubonakale ukuthi phakathi kwabo akukho yini abebelande kuzophephela kwele South Africa. Lokhu sekwenze ukuthi ababotshwe laba baqede iviki lonke bevalelwe ezinkambeni zamapolisa besalindele le inhlolisiso. Lokhu ke yikho sekuculule iningi lezihlobo zababotshwe laba esezifuna ukuthi bakhululwe kumbe bahle baphindiselwe eZimbabwe hatshi ukugcinwa esitokisini njengezigebenga. Umnumzana Maxwell Ndlovu uthi umne wabo ubotshwe watshiya umkakhe lomntwana umncane kanti lamanje kabakwazi ukuthi uzaphindiselwa yini ekhaya loba uzakhululwa.
Wayebengabadipoti labantu wayehamba emakhaya bayayiqala impilo yabo ngoba okwamanje bahleli nje akulanto eyenzakalayo, impilo yabo imile, akulanto abayenzayo nje. Kodwa ngibathi maybe bengadipota bahambe eZimbabwe kumbe eMalawi bakhothi befika ngale beqala into zabo kahle, behlele into zabo kahle.
Inhlanganiso zikaZululazo sezithule ukuthukuthela okukhulu ngohlelo lweOperation Tanyela zisithi lolu hlelo luhlose ukuxotsha abakwamanye amazwe kwele South Africa. Kodwa kuhulumende kukoqela lo mongameli Jacob Zuma sebephikile lokhu njalo besithi lolu hlelo luzaqhubeka kungenani lensolo esikhona. Isizalwane seZimbabwe uSiphathamandla Mkheswa yena uthi kusegcekeni ukuthi uhulumende eqala lolu hlelo wayehlose ukududula bonke abakwamanye amazwe abaseSouth Africa.
Mina ngiyibona ingaqondanga ngoba le operation ibopha abantu abaningi abangaphandle kodwa izigebengu ezize zona zonke isikhathi aziboshwa ngoba abantu abaningi abotshwa ngabuya ngaphandle akuboshwa ngabantu abayiba abenza ukuganga. Ukuganga bese kukhona akusithi uma ukuganga kubuya namaforeign, ukuganga bese kukhona la eSouth Africa. Yebo bakhona abangaphandle abancane abamoshayo kodwa abantu abaningi abamoshayo ngoba la ekhaya abazi wonke amakhona la ekhaya.
Kunani lasebebojiwe phansi kweOperation Tanyela izizalwane zeZimbabwe yizwe eziningi ukwedlula abakwamanye amazwe. Lolu hlelo luza ngemva kodlakela lwezenophobia olujiye abantu abayisikhombisa befile kukoqela loyedwa oweZimbabwe kwathi izinkulungwane zabaleka emizini yazo. Izizalwane zeZimbabwe eziyinkulungwane lamakhulu amane zathi zacela ukuphindiselwa ekhaya ngemva kwalolu dlakela ngoba zesaba ukubuyela lapho ebesihlala khona. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Studio 7 Live Talk namuhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection silontongameli inkomo lothatenda kumbo sikhangela udubo lokuqonga kwenani lamantombazana abikwa idlwengulwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abenhlanganiso yokulondolozwa kokuthula emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch babika ukuthi ele-Ethiopia lilembali embi yokwephula ilungelo loluntu njalo lihlala lisolwa ngokuvalela abamabandla aphikisayo lentathelizindaba mahlayana. Kunje amabandla aphikisayo akhala ngokuhlukuluzwa kwamalunga awo ngaphambilini kokhetho olulandelayo. Umongameli Nkurunziza weLeburundi ukhangelelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo elizweni lamhlanje ngesikhathi kulokufuthelana elizweni lelo abantu bejengisela emgwaqweni besola umcabango wakhe wokufuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli olulandelayo ukuze abuse okwehlandla lesithathu. Abajengisalayo bemba phansi ngenduku besithi bazaqhubeka ngalokho kujengisela aze achiyeyane lokudinga ukuncintisa kukhetho. Inhlanganiso ye-National AIDS Council ithi kulamantombazana aleminyaka ephakathi kwelichumi lanye lechumi lesithupha abadlwenguliweyo endaweni ezijiyeneyo zelizwe phakathi kwenyanga ezine ezedluleyo. Inhlanganiso le ithi njalo phakathi kwabantu abayinkulungwane eyodwa lengxenye ababanjwe iganyavu abangamachumi ayisikhombisa lesikhombisa i-77 batholakale sebelegcikwane lengculaza. Nyakenye ngasikhathi sinye kudlwengulwe abantu abazinkulungwane lamachumi ayisikhombisa. Njalo abangamachumi ayisishiyangalombili lasithupha yibo abatholakale sebelomkhuhlane wengculaza. Impumela le ikugwalo lwe-NAC olukhangelelwe ukwethulwa kusikhatshana esilandelayo. Untungamili inkomo yestudio 7 uxoxelo nkosikazi Linda Mpofu yena olwela ilungelo labesifazana osole kakhulu ukudlwengulwa kwabantwana.
Inombolo lezo ziyethusa kakhulu. Ziyachachisa umzimba ukuthi sure inamba yonke leyi eyabantwana abadlwengulwayo kuhamba njani. Kukhona okungakuhlanga, kukhona okumele kwenziwe okungakayenzakali. Ngoba thina ngaleso sikhathi sikhangelela ukuthi amanumbers abesiwa esiyaphansi kodwa wona kukhanye ngathi ayakhwela ayaphezulu. Ayethusa kakhulu ikakhulu emntwini onjengami olabantwana abangamantombazana njalo futhi ongumama. Kuyethusa kakhulu lokho.
Udubo lolu Mampofu ludubo obelukhona izolo lukhona lalamhla luzaqhubeka lukhona kodwa imithetho ikhona abantu bayabotshwa. Kungani bengadeli abakwenzayo lokho?
Mina engunanzelelayo yikuthi isikhathi esiningi nxa umnotho welizwe usiwa kusiba nzima kakhulu ebantwini kusuka kube lezinto eziningi ezenzakalayo eziyibudlova. Abantu basuke batshintshe babe zinyamazana. Okunye engikunanzelelayo futhi ukuthi loba nje abantu behlelwa ukubana umkhuhlane lowo owengculaza ayisikho ukuthi kumbe uyabuloyiwe awelatshwe ngenye into kuphela iphilisi. Abantu lokho besiya besiya ezinyangeni beqanjelwa amanga ukubana ungabamba umntwana oyinkazane ulale laye ikakhulu kubobaba umkhuhlane lo uyelapheka. Abantu lokho sekuphenwa sikile okuyinto lokho yikho kufuna kusenzela izinkinga ezinje kakhulu. Kodwa ungananzelela nxa umnotho welizwe ungani ungconywana abantu besidla besutha hayi ubunyamazana lobudlova obunje abubi khona.
Abasakhulayo Mampofu ungathi badlala indima yabo na ekuzameni ukuqeda udubo lokudlwengulwa kwabantwana lolo?
Mina engubonayo ukuthi abasakhulayo bayazama. Kuphela uhlupho yikuthi nxa abasakhulayo besenza imizamo yabo abadala abajayele ukuthi babahlalise phansi uze sokuthiwa lina lihambela phambili abadala lilamawala.
Lo nkosikazi Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazana sixoxelaye eseGwanda. Uhulumende uthi uselohlelo lokubamba izisebenzi zonke ngamandla ukuthi zibhadale umthelo kusikhwama isiphathisa uzulu eseNational Social Security Authority kumbe iNASA. Lokho kuphume emhlanganweni owenziwe izolo eHarare phakathi kwezisebenzi uhulumende labaqhashi we-Tripartite Negotiating Forum. Lumhlangano wawuyinhlala yenza eminyakeni edluleyo kodwa ubungwakuqala ngemva kweminyaka emihlanu ungenziwa. Limhlangano yamiswa kulandela kungavumelani phakathi kwenhlangothi ezintathu ezibumba lumhlangano. Inhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions kanye leyabaqhashi e-Employers Confederation of Zimbabwe zamukele ukuqala kwemihlangano lezi sithi itshengisa ingqubela phambili kodwa zasola umbiko wokuthi iNASA ikhokhele ekubutheleleni imali yesikhwama sokuphathisa izisebenzi ngezempilakahle. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gando Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ungasikhangele sabona ukuthi umhlangano onjenge-Tripartite Negotiating Forum ungalinceda sibili kodwa awusela siqwanga eseminyaka ephelileyo ngoba awusela ama-industries amaningi avuliweyo njalo abameli uhulumende kumbe ama-trade unions labo bayatshintsha. So khanya njengani kungasebenza sibili ukuthi ama-issues aphume ukuthi abantu bafunane kodwa awusanceda abantu abaningi. njengoba isikhathi sesiphelile amankampani ayafana abantu abaningi sebesebenzela akusanceda ukuthi siwe le tripartite negotiating forum ezanceda abantu abaningi kodwa kungenzakala sibile ukuthi nxa uyukuthi bafuna ukuthi kube le ndaba okumele ziphume zingaphuma ku-tripartite negotiating forum.
Wona umhlangano njenge-tripartite negotiating forum uyake ube lezombangazwe yini ezikhanya zihlala ziphonga ukungena yonke indaba?
Uyake ulazo sibili ngoba singakhangela sizabona ukuthi i-tripartite negotiating forum labantu abamabhizinisi bese zoba nama abo-CTU yiyo kuba i-tripartite wangkhona ukuthi those three parties bayabe behlangana. So kungenzakala sibili ukuthi nxa kuyukuthi abaku-business kumbe abaku-trade union nxa bengafumanani nohulumende uzabona sibili ukuthi kumbe nxa bengavumelani ngokwabo kungenzakala sibili ukuthi into eziningi zingehluleka ukuthi zenzakale.
Kodwa siyabona ukubana elizweni gcwele abantu abazisebenzayo bezithengisela izitaladeni lokunye okunjalo. Manje pho njengoba bona labo bengekho ku-tripartite negotiating forum, ungathini wena ngakho?
Imithetho egadeni i-tripartite negotiating forum ngeke incede abantu abazisebenzelayo nabantu abayenza into zabo. So kumele kube lenye indlela eyokuthi uhulumende akwazi ukuthi ahlangane nabantu abazenzela into zabo engxenye yokuthi bahlangane nabanye abakobhizinesi ngakuthi sebe nama-trade unions abo ukuthi babonisane ukuthi bengenza njani ukuthi baqhubeke.
Lo mnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecobongola izenotho bekhuluma icingweni lo Chris Kande we-Studio 7. Kudaba esingenelisanga ukulethulela lona kunsukwana ezedluleyo, iqembu le-Chicken Inn yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kwemidlalo yeviki le-10 kwisigaba se-Premier Soccer League. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Liqhubekela phambili lisidla amahabula iqembu le-Chicken Inn lonyaka njengoba lithe ngokunqoba kwalo ele-Highlanders nge-2-1 ngomgqibelo enkundleni e-Papa Fields lakhuphuka lahlala phezu kwengalane le miklomelo ngama-23. Iqembu elingene kwimidlalo yangempela viki lihlezi kwindawo yakuqala ele-triangle yona lihlangane lembila zithutha enkundleni yemandaba lapho elinqotshwe khona nge-3-2 ngele-FC Platinum okutsho ukuba lehle lahlala kwindawo yesibili lile miklomelo engama-20. Kundawo yesithathu kule qembu le-Dynamos lona elinqobe le-Hawman nge-1 kanyangesonto emagumeni lalo lile miklomelo elingana le-triangle kodwa lona lihlezi kwindawo yesithathu ngoba i-triangle ihlohle kaningi. Iqembu le-Chapungu lihlezi kwindawo yesine lile miklomelo elichumi lathobamnembili ngemva kokunqoba elikwenzele i-Capes United nge-2 kanyangesonto ukuthi kwindawo yesihlanu kule qembu le-Hawman lile miklomelo elichumi lanhlanu. Kundawo yesithupha kule qembu le-ZPC Caribbean lona lile miklomelo elichumi lane njalo lilingene ngemiklomelo namaqembu athele Harare City kanye lele Highlanders. Iqembu le-FC Platinum lihlezi kwindawo yethobamnomunye lile miklomelo elichumi lantathu okulinani elilingana leli qembu le-Capes United elikwindawo yechumi lona elilandelwa ngele-1 lile miklomelo elichumi. Kundawo yechumi lambili kule qembu le-Cholocho lile miklomelo yethobamnomunye okulinani elifana lalelo elilamaqembu ahlezi ngaphansi kwalo athi ele-Flame Lily kanye lele-Buffaloes. Kundawo yesibili nxa usuka phansi kule qembu le-Wawa elile miklomelo yethobamnombili ukuthi iqembu elijeke amanye engalaneni ngeledongo somili lona elile miklomelo emine. Kolunye udaba olumelana lo mdlalo wenguqu, inkokheli zomdlalo wenguqu elizweni ngomgqibelo zitshayise unyawo obengumongameli wenhlanganiso yezifa uCuthbert Dube njalo obengumsekeli wakhe u-Omega Sibandanguyo osephethe leso sikhundla. Lokhu kwenzakale emhlanganweni oqhutshelwe esigodlweni iHarare njalo ungenwe ngabameli bezigaba abangama-30 phakathi kwamalunga afika phose ama-60 abumba izifa council. Ukumisa kweZimbabwe ukuphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba yinhlanganiso ye-FIFA ngenxa yesikwelede somqeqetsho yisizalwane seBrazil uValinos kanye lezinye izehlakalo zokumangalelwa kwezifa yilabo abakweledayo ngezinye izizathu zokuxotshwa kukaDube labanye bakhe abagoqela uTawengwa Hara kanye loFunga Ijiwuri. kusenjalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni kanobhutshuzwa liqale kuhle kumncintiswano oqhutshelwa elizweni leSouth Africa owe-COSAFA Senior Men's Championship lapho elinqobe khona ele-Mauritius ngentukanya. Abahlohlele iqembu leZimbabwe nguCarlos Rusere loRonald Chitiyo. Impumelelo itsho ukuba iZimbabwe yiyo ehlezi phezu kwengalane yesibaya sikagroup A yile miklomelo emithathu, ukuthi ngaphansi kwayo kuhlezi amaqembu athi iNamibia kanye leSeychelles wona elo mklomelo owodwa ngalinye ngemva kokuba iChina yaze abhekana okungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngaphansi kwengalane uhlezi iqembu leMauritius elingela mklomelo. Elizweni leSpain iqembu leBarcelona liphakamise isicoco seligi ngemva kokunqoba elikwenze iqembu leAtletico Madrid nge-1 kanyangesonto. Le mpumelelo itshiye iqembu leBarcelona le mklomelo engamachumi ayithoba munomunye lantathu, njalo litshiyayele Real Madrid ngemiklomelo emine kusele umdlalo owodwa ukuba imidlalo ifike komlindi uyacina. Lokhu ngokwesihlanu phakathi kweminyaka eyisikhombisa ukuba iqembu leBarcelona liphakamise inkezo yeligi elizweni leSpain. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi liza kuyaphatheka kwimidlalo yohlobo lwe-2020 emibili lemithathu yohlobo lwe-One Day International ezaqala ngolwesihlanu elizweni lePakistan. Lokhu kwenzakala loba nje inhlanganiso yelawula inhlanganiso zemidlalo elizweni ye-Sports and Recreation Commission ivilaye ukuba leli qembu lingayi ngenxa yokulwisana okuselizweni lelo. Iziphathamandla zelizwe lePakistan zibikwa zithembise ukuba iqembu leZimbabwe lizavikelwa kanzima ngesikhathi likulelo lizwe, kodwa inhlanganiso yeZimbabwe Cricket yona ilobelane izivumelwano labadlali ezokuba kuyabe kungasiwo umlando wayo nxa bengavilelwa ingozi bekulelo lizwe. Inhlanganiso ye-International Cricket Council layo yalile ukuthumela unompembe kuleyo midlalo, okutsho ukuba le midlalo izalawulwa ngabonompembe abayizizalwane zePakistan. Imelo Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Selokhu sekweziphathelane lezemidlalo, iqembu lenguqu ele-Highlanders Football Club lithi akusoqiniso ukuthi selixotshe umqeqeshi walo uBongani Mafu. Umqondisi weqembu leli uNdumiso Gumede uthi ikomiti ekhangelane leqembu leli e-Highlanders Executive kayikahlali phansi ukuthi ikhulume ngokwenziwa nguMafu owehluleka ukunqoba amanye amaqembu eBurbafield Stadium. UGumede uthi abafana bebhoso badlala kahle loba nje bengayiboni intuba yemambuleni. Uthi konke lokho kuzadlula njengoba kukhanya abafana bezimisele lonyaka ukuthi benze kuhle. UGumede utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi kulo msebenzi omkhulu okumele wenziwe liqembu loMafu lonyaka.
Ngabasenga ezimithiyo laba abatho njalo, akulaqiniso ngitsho.
Singathi ke kume njani khonapho-ke ngakhona okho esikhuluma ngakho?
Hayi kuright, ngikhathezi njengoba ngikhuluma lawa ngikhangela i-practice lapha nangani baba uMafu nguyo oqeqesha abafana khona basese-White City la. Kulo muntu ongene kulelo kwelithi ngama-social networks angikwazi ukubiza lithi ngesindebeni, umjournalist omunye ongani ibhangile mbijana wafaka ku-Facebook page yakhe ukuthi ngomvulo iHighlanders izacotsha uMafu. Lapho kumemetheke khona-ke khonokho. Kodwa ngithanda ukutshela uZulu ukuthi hayi ngamanga lawo akulali uthole njalo basenga ezimithiyo.
Sizwile ukuthi uZulu kade ngani uyajinga kuqeda umdlalo eBF, njalo abanye bathi kungani akuhambe kahle Gumede, pho-ke bathi kuzahamba njani ngokhoach khonapho kumbe ngithi ngomqeqeshi.
Kafika wini lokhuyana esikufunayo, kodwa umsebenzi wakhe labafana njengoba ngisisho ukuthi kade ezingikangele lapha benza lokho kuthiwa yi-practice, they're doing very well. Iproblem ukuthi entubeni laphana yikho ukuhlupha khona. Amathuba ayabuza ayabuya, kodwa ukungenisa entubeni yikho ukuhlupha khona.
Pho kuzalungiswa njani khonokho Gumede njengoba umdlalo phela ikuhlohla phela?
Yesikhiwa kuthiwa practice until you are perfect. If at first you don't succeed, try again. Yikho kuzakwenzakala lapha kuze kulunge.
Lo mnumzana Ndumiso Gumede umqondisi weHighlanders Football Club bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ukugqiba uhlelo lethu kwesikhangele ebezikhokhela, abenhlanganiso ezibona ngemihloliso emazweni angezansi kwezwekazi leAfrika bathe gwaqa emhlanganweni weHarare wokuhluza indlela zokuqhuba imihloliso ngendlela yokuphuma le ndlela ehambelanayo emazweni wonke akulomhlubulo. Umongameli Robert Mugabe ulubhekise eGaborone kweleBotswana lamhla lapho kulesigodlo somanyana weSADC ukuze ayebuka lesi sigodlo njalo akhulumisane labasebenza kuso njengomgcini sihlalo weSADC. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.